Ikomiti le-Semi-Rubin Orders Committee iqakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba ephalamende. Wenziwani njani ngesikhathi bani ubani okumele athweni, yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kwephalamende jikelele. Ngakho-ke yikho uyibona nje isiba lamalunga amabandla wonke amelwe ephalamende. Iqakatheke kakhulu ngoba ephalamende ingaze ayisebenze ngospeaker yedwa. Uspeaker uyabe efuna ukuthi esenza lowo msebenzi laye engaphansi kuqondiswa yi-Standing Rules and Orders Committee.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF yiwo amaningi lapha ephalamende lakuyona le i-committee. Lokhu kungenqabela yini ukuthi okufunwa ngamabandla aphikisayo kufezwe?
Ephalamende kukhulunywa imbono etshiyeneyo. Ephalamende lingaze lifike ebangeni lokuthi livote, abanye kuthiwe balutshwane kulabanye laba abaningi. Okusazayo ukuthi imbono yabo iyabe iphumile, lo mphakathi lamahlabezulu babezwile ukuthi laba abanye bathini. Ubulutshwane yebo bangaba balutshwane, kodwa le balutshwane benjalo mhlawumbe balakho ukuletha imicabango elohloni. Labana abanye bangayiphika emehlweni abantu, kodwa nxa sebebhode ngale ubone seyithatha nale imicabango sebeyisebenzisa labo kuba sengathi yabo, kanti kodwa bayitholele kwabanye abantu. Ngakho-ke ubulutshwane kabutholutho okukhumbi imicipho elohlozi ezaziphuma kulabo bantu langabe bazifanele njani. Nxa zikhangela ilizwe, ukubuswa kwelizwe esiligovernance, kulezigaba ezintathu. Kule ndaba zedale esili judiciary, kube nendaba zikahulumende walelo suku esingathi executive, kube sekusiba lesigaba sesithathu esiyiso esikhanda silungise imithetho okuthiwa yi-legislature. Ngakho lezi ingatsha zontathu kazi ziyasebenzelana ye, kodwa yilolo lalolo luzimele lodwa. Ngakho-ke banakho ukuthi baqhubeke sibili belungisa imithetho, bekhanda imithetho yelizwe, behlukane lokukamongameli, ngoba umongameli ayisuye phela okhanda imithetho yelizwe.